Abesifazane bemangweni wemguza bathi bacabanga ukusungula iklabhu yokutshayelana imali ngemva kokunanzelela ukuthi abenelisi ukulondoloza imali bebodwa, kodwa bengahlanganyela ndawonye balakho ukukhuthazana baphumelele. Iningi labo lithi selenelise ukuthenga impahla yendlini enkulu, abanye ukwakha izindlu. Omunye wabomama abaphatheke emsebenzini yokuzithuthukisa ngunkosikazi Leona Ndimande wasemakwati emangweni wemguza. Uleminyaka engamashumi amahlanu lasithupha yokuzalwa, njalo yena elilunga leklabhu yeKwayeza Savings Group. Ulandisa phezu kwenguquko esibe khona empilweni yakhe lokhe waqalayo ukuba lilunga leklabhu yemali, waze wenelisa ukuthenga imbuzi zakhe. Wakha lesambuzi ngemali ayithola ekulimeni ingadi kuzalwa yilokhu kutshayelana imali.
Wasebenzisa ingqondo lokuba kwazi isimo sakho njengomama lelungelo lakho. Ngoba sesikhona ukuthi siyaxoxisana besengomama abade nanxa uhlezi ekhaya, uthole ukuthi wena umuntu wokutshela okokwenza, but kathi sesikwanisa ukuthi lakho sixoxisana nabobaba sazi izimo zethu. Ilungelo lami nje lemuli yami nje sengikwazi lami ngumama olelungelo elinje ukwanisa ukuxoxisana lobaba sazi nesimo, ukuhlolwa ukwenziwani, sokwazi lawo ophila kanjani nane uqaliseni.
Ngaphandle kokutshayelana imali njengeqembu, unkosikazi Ndimande uthi uhlangana kwabo sekubaphathise kakhulu ekuthini banelise lokukhulumisana ngezempilakahle, lokwanelisa ukuxoxisana labantwababo ngendaba ebezikhangelelwa endulo njengezizilayo ukukhulumisana ngazo njengezakhamizi.
Besigula nje uzophanya bulawa, sohambe ezinyangeni ungazange wahlolwa, ufake izihlahla, kodwa wathe sesikwazi ukuthi yangaphi. Even labantwana bethu sesikwazi ukuthi ukuxoxisane nomntwana ukhala wothola ukuthi kunzima ukuthi utshele ukufundisa umntwana ngokwemacansini, kodwa kathesi sokukhululekela ukuthi lawo ufundisa umntwana ukuthi hayi, impilo enzima mntanami, kufuze lawo ngibe sivikele noma uthathe isikhathi esidoko ngakho ukuze uwazi lawo impilo, impilo yakhe sinjani, yabo. Uma kuwukuthi umntwana uthola ukunzima, ukuthi umntwana nje kukhululeke nje ukuthi lixoxisane nomntwana, umntwana angakwesaba ukuthi lanxa lelo hlupho athi mama lapha uzibani ungibambe wangithi, kodwa kathesi sokulula kakhulu.
Unkosikazi Catherine Sithole oleminyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa ngomunye njalo wasebethuthukiswe yikuphatheka kuhlelo lokutshayelana imali ekwelediswa amalunga okuqhuba imisebenzi ebalethela inzuzo.
Emuva impilo yayinzima singakangeni impilo hlelo lwama-clubs, impilo zibe zinzima ngokavele sibe singela esibe sikwenza, and njalo sasingala ukuvuleka engqondweni sisithi kuphela singingumama. Sasathatha lokuyana kuphela ukuthi ngingumama oyendele kuphela. Okwakathi sisekulama changes sivilathi lamakhulu futhi sibe lokufundiswa kokuqalisa kwama-clubs.
Uthi isiguqukile kakhulu impilo yakhe unkosikazi Sithole lemuli yakhe esesanelisa laye ukuzimela njengowesifazane osevuleke amehlo.
Saqalisa ukwenza amabhizimusi, safundiswa njalo ukuthi after usuzuzile ngebhizimusi yakho inzuzo yithola ungayenzani ngayo, beside ukuyidla ungayenzani. Saqalisa ke ukuthi ulawe even imgano, ingubo, kathesi ngathenga ngaqalisa ngokuthenga imbuzi, kodwa kwakathesi ngingathenga inkomo, ngithenge last year $400 ungathenga ngayo inkomo.
Abesifazane laba bathi bafisa ngabe batholiswa usizo lwemali ethe xaxa baqhelise amabhizimusi abo amancane akhule aze abe ngamakhulu, benelise labo ukuqhatsha abanye omama labasakhulayo ababhekana lodubo lokusilela kwemisebenzi. Ngaleyo ndlela bedala imisebenzi. Iningi labo baqala ngokutshayelana amadola ngeviki kube yimali abazontshintshana ukuyeboleka njengamalunga ukuthi ayisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi abo, ithi lapho isiphenduka ibe isizele umthelo omncane i-interest. Ngimele i-Studio 7 ngisemguza, ngingumevisi Gama.